Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Wande Tanonoka siliyamukela ke kuhlelo ekuseni lamhlanje emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Ntulikazi 2022 olamukela ngenjabulo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli zindaba u Edmund Khudzai emthethwandaba we High Court phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitsha umtshado wakhe.
Soke kutsho ukuthi kuloku khulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani.
Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu phakathi kwemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni e-Heroes Acre ayingcwatshwa akutsha ekhezi.
Hayi, uhulumende sesithwali senzima, especially thina esihola ngama-RTGS mawusiye emashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar, but siphile njani nxa kunjalo? Akuphileki.
Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe esekufake abaningi esimeni esibi ngoba behola idola lona lelo elingafunakeliyo eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli zindaba u Edmund Khudzai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitha umtshado wakhe. Amagqwetha kaMahere awe Honey and Blackenberg athi uKhudzai kumele ahlawule uMahere imali ezinkulungwane ezilikhulu US$100,000 ngoba wamhlambaza uMahere. UKhudzai owake waba ngumhleli wephephandaba le The Sunday News ulobe udaba lolu enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini ethiwa Kukuriko News. Wafaka le mfanekiso kaMahere ehlezi losomabhizimusi okuthiwa nguye ayithandana laye yena esitshatile uNumzana Tinashe Murapata. Yena uKhudzai ulobe enkundleni yeTwitter izolo esithi kasoze ahlawule ngitsho isent elilodwa ngoba elabo ubufakazi obukhomba lokho akuchoyo. Wengezelela esithi khona ezazikhihliza ezinye imfihlo zikaMahere ezitshengisa ukuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni e-Heroes Acre ayingcwatshwa kakutsha ekhezi. Unkomo ubikwa watshela umndeni wakhe ukuthi ufuna ukuyabekwa ekhaya emathuneni alabazali bakhe, kodwa wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe wala lokhu wathi kumele abekwe e-Heroes Acre. Isimanga ukuthi yena uMgabe kabekwanga i-Heroes Acre kodwa wangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba. Sixoxe lendodana kamuyi uSibangilizwe Nkomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqabuko Nkomo e-Heroes Acre eHarare esiwe ekhaya eSt Joseph Kobhidi ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uStephen Nkomo. Soke kutsho ukuthi kuloku khulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size siba bakuthathe bonke belala ekhaya. Kodwa ngisho hayo oqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali. So ke kuxoxisane lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo ke leyo. So kusaxoxiswana asiyondaba emfitshane kumbe elula. Kuza kuthi ke xa sokusiya ngale ke ekuapplyeni kugovernment ke sokuzaba ngenye indaba futhi. So hayi sikusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenzwa.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamoya uDokotela Joshua Nkomo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe sokufake abaningi esimene sibi ngoba behola lona lelo idola leZimbabwe lingasafunakali. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithingwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubulana ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So uyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu emihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazwe kuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima especially thina esihola ngama-RTGS mawusiye emashobhu ukuthiwa sithenge ngama-US dollar but siphile njani nxa kunjalo akuphileki sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye isakamuzi umnumzana Peter Stholena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena eshop uthola funa imali asilayo thina le imali emele kasazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza ngabe uyathibumbi amasalari kube imali emelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashop ezinjengama-basic commodities ochukela labo sawu.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla osokusengezelelwa layo ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andibana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna eleMelika kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube yena othi sokunzima ukuthenga izitolo ngenxa yokungemukeli idola leZimbabwe okwenziwa ngabosomabhizimusi.
Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukela imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika, iRandi leSouth Africa, iPula yaseBotswana, iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo. ezintweni nje ezihlukahlukeneyo akukhathalekile ukuthi yini into yakhona kuya ngokuthi yisiphi isitolo. Nxa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlawumbe yonke into ethengiswe esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle. Kumbe njalo uthole ukuthi sithengisa ukudla kuphela, ukudla kuyabe kuyikho okuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo. Ngakho-ke kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi, kodwa zikhona lezo sitolo, izitolo esikhuluma ngazo nje.
Bona aba thengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni laba othiwa ngosiphatheleni beloku bekhona na? Njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa, bayabonakala na?
Lokhu ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama, njalo kayisoze isuke khona lapho, awusoze uphele umkambo omnyama. Umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele, uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki. Ngingene ebhenki yami ngifune imali yangaphandle engiyifunayo bangiphe, kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama. Baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki. Ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho. Ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle, kulwiswe i-corruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona. Yiyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho, hayi umthetho lokhulunywa usoze usebenze lutho.
Umbuzo wami wokugcina, ngasitshela ukuthi ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqhakathekiswa dola leMelika? Kuyenzakala yini khona?
Imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini, kayitshayelwa mthetho. Indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga, yokuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe. Ukuze kulunge konke khona lokho kuzadinge ukuthi ezomnotho zithembakale. Ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi politiki ithembakale. Kanti kabantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efana. I-history yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha, kwenza abantu bangayithembi, kabasathembi bona laba basembusweni vele. Ngabe ngabathembi imali evela kulabo basembusweni layo bayithembi. Ngakho ke asonto elula, kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki, bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho, ngoba nxa bese sekhona bengathembakali imali evela kubo kayiso zithembakale, ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi likhuthaza abantu ukuthi balivotele ukukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlala kahle elizweni lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugwalo lwaleli bandla olwe Matebelele Freedom Charter. Umholi webandla leFreedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
Sizame sazama sacela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwanga thina, akukho esikutholayo, kasilalelwa kulokho esikwenzayo. Ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu lisiyatshonela, yiliphi lifa esilithiyela abantwabethu? Ngoba kunje akukho. Yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa, kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono sonipha abantu bonke, ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono. Usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlanganelayo walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance, uphikisana lakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyasiqhubeka sikhula. Lokukhulu khathesi ikwakha ingatsha zebumbano lolu zehlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga wakhiweke ingatsha kukhulise umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi lemhlabeni wonke jikelele lapho thola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabili okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlashandlela kwakunenge ofale kwakhiwe esithi thina ama-policies le-conferences ayepolice kuyakhiwa-ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqakathekileyo ngoba kuneengatsha zabontanga kuneengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapho awokunqoba sesikhangela lamanye amabala
Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe. Asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu, bephakathi kwalolu daka, belethuba lokuthi bangazenyula kulo. Akungeke kube njalo. Kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo, umbuso wobudlova, umbuso osebenzisa ukwethusela, umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sisitheleyo ndlela sizahlehlela emuva hhayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisitha ozanu PF labo CCC lilokhe ligxile emathebeleland kuphela kumbe lizasaba lala liye la kwezinye isigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuzifika kizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na la ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa ekugcineni kuyalumatha kwenye indawo lathi sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuwukuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho akusoze sinuthane ngalokho engingakutshiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze kuqoqoda isikhathi sisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lizwi lethu sikhulume ngazo ilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu nani
lo ke ngumnumzana Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi wephula ilungelo loluntu Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isibhedlela sakobulawayo esekusileni Medical Center sizaguqulwa ibizo sithiwe Joshua Mqhabuko Nkomo Hospital ekupheleni komnyaka. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umthethwandaba we-High Court ulahlele kachana udaba lokuthi kwenziwe ukhetho lwama-by elections elizweni ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello, hello, Studio 7. Linjani basakaza bahle. Wonke untunga, ujonga, ukandamiri, labo sithandekile mhlanga. Hawu uNkulunkulu alibusise ngoba liyasethulela izindaba njengoba zinjalo. Yabe ngikhulumile. Hayi bakithi, bathu bosiza ukuhlupheka izindlala eZimbabwe kodwa akula lutho esingalisho ngoba siphakathi kosizi. Hayi bakithi, siyezwa ukukhulunywayo ngoba uNkomo March, uNkomo bengasomthengisi bezama impilo abantu beZimbabwe. Esithi yena ufuna iZimbabwe babe wayengusecretary sisegangeni. Wayengakwazi ukuthi uzamhlamukela. Njalo ufuna ukutshela abatsha ngezwe lithi umfana omncane. Hayi vele ngake amanzi le oil akuhlangani. Ufuna ukutshela iqiniso eTanzania undaba nengi ungakabe ngumgabi kwaliwa. Bayihlukana kuwo umrogori kwayehlukana. Kugakabe kwayehlukana lina alikwazi. Sinethe sokwaziyo. Lanxa lingazele kubeke ebuhleni lithi umfana omncane. Khonokho akutshoyo ukukhuphe umgabi watsha uNkomkhu. Namhlanje uchamisa layo watsha ukukhuphe ikhu. Bayafana nje angiboni kulo tshintsho. Angaze alithathe lelani igama likhulumayo lama-distant enhliziyweni ya-president Mubidi. Okusitshengisa nje mhlophe. Thina sobantu asibalwa. Bantwana ngiyalizwa lithi umfana omncane umfana omncane. Lizakhala zimathosi. Lingazokhela amanabo. Umqondisi layo umfana omncane. Usibangilizwe layo sokuthi ukhulile. Khethana amabandla awenu azalisiza azalimela lana endaweni. Lokho kuselikhalela ukuthi umbe njani. Vele sesihluphekile sihluphekile. Mfuna ukutshela iqiniso ngiyabonga. Ngithi hayi uNkosi alibusise ngiyabonga.
Izani lamanga ikuzama ukuncenga amasobhuku ukuthi ancindezele abantu ebathembisa ukuthi bazabaholisa. Abantu behlupheka kangaka elizweni, amadokotela awaholi aphethe izimpilo zabantu, amateacher kawaholi ayiwayenza uhulumende babe ngohulumende ngemfundo ababanika ingqondo zonke zokuhlakanipha zokubusa ilizwe zisuke ematicheni kodwa abakwa kwanisi ukubapha ilungelo labo elikwanileyo. Bathi bazanika osobhuku imali ingabe ingeyani? Babathandelani osobhuku? Babenzelani okukhulu okudlula kwamaditsha okudlula kwamadokotela? Ngamanga ezanu siyayazi izanu siphelelwe, sizama ngendlela zonke zanu uphelelwe sibili subutha lezibi. Ubone ngani uphethe izinto ezinhle kanti uphethe izibi? Idoti ingcikeza. Siyabonga.
Ninjani ku-Studio 7? Siyalibingelela abantu bakithi khona ngapho. Yentungamile inkomo, uyasithumela uzibala iindaba zeZimbabwe. Hayi, siyazizwa ntungamile, kodwa-ke mina ngesicelo ntungamile sokuthi nxa kuvuma enhlelweni zomsakazo we-Studio 7 imbiko le siyithumela kuma audios. Kunganjani ntungamile inkomo ukuthi nidlale ngezikhathi zantambama ngoba kulapho siyabe siyithe gwaqa ku-Studio 7 silalela ukuthi kwenzakalani, kukhulunywani, abantu bathini, imbono yabantu ithini. Nxa liyifake ekuseni ntungamile, umuntu weZimbabwe ekuseni ngesikhathi elizifaka ngaso ikakhulu ezesiNdebele ngabo-2 a7, hhayi vele siyabe sesiphithizela sesisemsebenzini sesiqhwanda ndoda, ngoba vele isikhathi sokuthi uthi indlebe siyabe sesala, ngoba vele siyabe siqhwanda lapho uvele kungela lutho khona. Mehla bekhangela ukuthi mhlawumbe ngingadubha imulidle, kodwa ntambama siyabe sesihlezi sesisentshisa ushone kusenzakala, sesifuna ukuzwa lokukhona. Yiso nje isicelo simbono engilawo. Ama-audios siwadlale ntambama, le ndaba eziqakathekileyo ezitshisayo ntambama kakube yikho lapho eziphuma khona. Izicela ukuthi lizithathe lizizwe masinyane singakazizwa lathi, ngoba okunye siyabe sesikuzwa sokuphumile kwamanye amafoni ethu lapha, sizwe lani selikukhuluma. Kodwa-ke sikhangele ukuthi i-Studio 7 isinikezi ezingaphansi kwamanzi indawo, kodwa le ama-audio sifuna ukuzwa imibono yabantu bakithi. Sicela lidlale ntambama, hhayi isicelo ntungamile inkomo.
Salubona, salubona, basakazi be Studio 7. Ukhulumayo kungu Evans Ndebele esigabeni sakho Bhoto, eMsiriswiri. Na njengalokhu la mini iyouth lisakhula bengifisa ukuthi wonke amayouth makufika ukuthetho lika 23, lonke iyouth asambeni siyevota, asambeni siyevota amayouth. Noma ngomzali ulabantu bakho belesithupha bephelele, ngwachiya umntwana ekhaya, asambeni siyevota, asambeni siyevota ngokuningi amayouth, asambeni siyevota ngokuningi amayouth. Silethe inkululeko ezweni lakithi, akwenzi ukuthi isipheshi lokho esichaphana lamabhoda sihloze ingwenya. Sisiya kwamanye amazwe sizama impilo, asambeni ukuphela thina siyevota ukwenza ukuthi silethe inkululeko ezweni lakithi. Ngenawo ngiyabonga abasakazi beStudio 7.
Yebo, yebo, ya siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Ya ukhuluma lona uMK, uMK. Hayi siyabonga. Usilethele izindaba ezimnandi, hayi kuhle. Siyancoma umsebenzi lwenzayo. Hlale listethele izindaba. Ya bakuvota mina abantu bavote kahle. Ya bavote nithokazi. Bavote nithokazi, nithokazi bathi ezenza kahle izinto ezosikhumela. Bathi ye right nithokazi.
Ya linjani ninjani uStudio 7 linjani umama oseZimbabwe? Wasemadopo emele isisi abakithi siyacela sicela ukukhuthaza abantwana balungise kahle balungise kahle sithwele nzima athe sokunja sizwa ngalutho emasimini sebexoxile nama NGOs ayazise bunzimeni umama oyumfelokazi ngicina abazukulu hayi kunzima abadala kunzima sure asikwazi ukusenzeni asisakwazi ukusenzeni lokho kunzima siyacela sibili bakhuthaze abantwana libakhuthaze libakhuthaza eZimbabwe yabheda
sabona mthwakazi omuhle linjani yalibingelela mina ngingumoyo wakwenhlaba hayi ngiyabingelela nje umthwakazi omuhle hayi siyabonga lokho elikwenzayo bakithi ukugqugquzela abantu ukuthi bebekwazi ukuthi umthwakazi yilizwe lalo elizimeleyo elifanele lihlukanisele lehlukaniswe ukuze abantu bephile kuhle ngoba siphila nzima ngaliphathe khona siyacela ukuthi abantu bebambane lapho bebona ukuthi abantu bayanga siyabonga thakazo omuhle
linjani bastube Studio 7 abahle mina ngilombuzo engubhekisa kumqondisi moyo webandla lemthwakazi ngiyamuzwa sibusola kakhulu ubaba unkomo mnegama ngowitness Ncube usola kakhulu ubaba unkomo lapha ngothi wadayisa ilizwe kodwa ngoba phela unkomo leso sikhathi wayengumuntu njengabantu bonke ama mistake inxa wawenze nangendlela akukhuluma ngawo ngandlela akukhuluma ngayo kodwa ke yina kunguye wayezokwenza njani kumbathe ucathi konke into entazama kuyenza uzoyikhona yini yazomdala lo into ayikhulumayo lo ukhuluma into enzima kakhulu ukhuluma into enzima kakhulu ngoba into afuna ukuyenza namanje yena kasoza ayikhona yena ngokwakhe kasoza ayikhona ende uzobulalisa abantu futhi bayazombulala
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyazi abanye liyakhala lisithi imilayezo yenu alizwa emoyeni kodwa esikhathini esiningi okubangela lokhu ukuthi liyabe lithumele imilayezo yabamide kakhulu nxa imide siyaswela ukuthi sidlale ngesikhathi bani sibongile
lo ngumsakazo we Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC Yabo
Ngokwezemelika udaba lokucishwa komthetho okuvimba abesifazana abezithwele ukuthi basuse izisu nxa befuna lokhu usidla ubhedu Ngenyanga kaNkwenkwezi ibhentshi labehluli bomthethwandaba ophakemeyo oweSupreme lavumelana ukwesula umthetho othiwa Roe versus Wade osebenza okweminyaka phose engamachumi amahlanu 50 ivimba ivumela abesifazane ukuthi nxa befuna ukukhupha isisu bengela bathole imvumo yakhona
kwezinye izigaba zelizwe kubikwa amakhulu ezisebenzi zezibhedlela ebezisusa izisu abaselamsebenzi. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fatsayi Mahere usehambise intatheli zindaba u-Edmund Kutsayi emthethwandaba phezu kodaba lokuthi wamhlambaza ngokuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi lokhe uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi ayegejwa ayefakwa kakutsha emathuneni ekhaya eKezi. Silugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.